labantu abangu 5 asebe qualified kufika namhlanje. Ngingakhuluma mina ngithi uIsaac Mpofu uyamazi owe marathon uyaqala ku qualify bese kuba u Stephen Cox owenza event okuthiwa single men scars owe rowing bese kuba ukuthiwa ngithabi kwa makarawo owenza i sprint ye 200 meters ye men bese kuba ngkazana ukuthiwa ngu Ruthendo Nyahora owenza i women's marathon bese kusiba lo Makanaka Ishe Charamba omunye waqeda ukuqualifya wenza 200 meters sprint. Ngokukhuluma esikwenzayo lokhu, amanye ama-national or international federations akhangelela njengabe swimming, kutabe athletics, kutabe golf, sebesekhangela i-ranking system ukuthi babone ukuthi kuphela kukaJuni lamalanga adluleyo lapha sokuphele isikhahlandla lokuthi abantu baqualifye nge-time le-distance. Bese bebona i-ranking ukuthi kulabanye yini abakwanisa ukungena ngenumber eziyabe zikhangelelwe ngama-sport courts.
Likhangelele ukuthi liza kwenelisa ukwazisa uZulu iqembu elizamela iZimbabwe kulimidlalo nini.
Besikhangele ukuthi singakwanisa ukuannounce i-team kusasa but sesimove forward to next week ukuthi siannounce i-team ezamelela iZimbabwe. Amandaba yethu sakhangela ukuthi azadlula i-5. Sikhangela ukuthi afika kubo 7, 8, 9, kumbe ku-10 kungafika khonapho. Kusiya ngokuthi ama-rankings ethu aphume njani kuma-various sports courts. But ngiyakhangelela ukuthi kubo 8 siyakwanisa ukuthi ibe i-total yama-athletes ezabuya e-Paris.
Amalungiselelo wona asemi njani?
Ulungiselela yes laba sebequalifyele sihlale silungisele ukuthi lapha abafana kuya computer khona lethi esithi final preparation sebeyenzile lamapani esemaplani esebenzelawo njalo siyakwazi ukuthi ngoku computer bazakwenza bazafaka konke abakwanisa ukuthi bakufake kuma competition abo njengoba labo Isaac liyakwazi ukuthi ukompyutha kade kwenza bephuma kuma top 10 bephuma sibili kuma top positions. Singabantu esingabakhangelela ukuthi bakwanise ukuthi bawine ama-medal but asingeke sibafake thina ku-pressure ukuthi bayewine ama-medal bese kukhangelayo ukuthi bayecincisa labanye bayenza ama-competition abo to the best of their ability. Ukuyaphuma kunokusakwemukela sibabona.